isikhathi sembiko yino.
Salibona salibona ni basakazi besitudio sezini okhulumayo ngolinda ngitabule nkasi ngishufukile lami sizalo ukuba wokuthiwa ngumeka sibanda ikhuluma ngokulungiswa kwemigwaqo ibonge uhulumende ingabake ngekubenzela khona nginenkaba engikhule umgwaqo osuka kobulawayo ufile namanje usathile usuke emkayisiya kobulawayo usafile namanje lo mgwaqo kati thina simele ngubani mina sengizenyini lo mntwana umntwana siza kuba lo mntwana manje uli-20 years umntwana engilayo mina ngikhule umgwaqo ufile kati thina simele ngubani asikwazi abakumisayo lehulumente abakukhulumayo lokubi lokhu kwenziwa ngaphi enkayi imbokoni wayo ngayona leyani ndawo ukuthi inganakwa bona bayakwazi ibhasibilithi kumateyu 18 ukubusa emhlabeni lasezulwini kubotshiwe lokhu abakubophayo kutho ukuthi lasezulwini bazokuphela kubotshiwe ngokungekubi kulicala abazalimela lelo njalo sihlukumezekile singamandebele sitshiya abantwana emakhaya semazweni ngihulumende esihluphayo sishwele ukuthi sinenzane ngaleyona ndawo kodwa siyakhuleka ekulongu sikhuleka sibiza amagama ehulumende leyesiphekisayo inkosi izasiphendula njengabantwana bako-israyeli baphendulwa yinkosi bathole ukukhululeka bathi sizakhululeka isikhathi sinqeze sihluphekile abazali bethu sizokuthaba umla sihluphekile sesitshile abantwana bethu asibakhulisanga okanye abafundanga asazi ukuthi injono yini kodwa siyacela ukuthi inkosi sikhulule
njani kustudio sezini njani khona ngapho thina siyaphila ngapha siyaphila i-corona sibhahile elizweni leZimbabwe corona sibhahile elizweni lakithi ngifuna ukuthi ngamafitshane nge-corona leyo ngithi kapukapu i-corona ayisiko ukuthi ikhonzelwa ngabantu kuphela i-corona okwenza ukuthi ibe mengi okokuqala amabhasi kazubuko amabhasi kazubuko abantu bayaminyana amabhasi malutshwana ngoko kwenza ukuthi i-corona imemetheke okwesibili izano iyayenza imihlangano i-corona yikho kwenza ukuthi imemetheke okwesithathu amapostoli ayenza imihlangano amachurchi abo yikho kwenza ukuthi i-corona imemetheke akuhlakaniphweni kudinga indlela zokuvikela abantu abeZimbabwe phezu kwalowo mkhuhlane ngoba uzubuko uyathola abantu beminyene belayinile ngapha kuyabe kuthiwa abantu abayenzi social distance abantu njanjani kulokhu kufakwa ama-lockdown government kayilungisa into zayo ngiyabonga
Salomani ba sarazi besitudio seven Salomani bantu bonke bezimbabwe ikakhulu abantu basekrelent okuqakathekileyo ukuthi sifikele lo mbumbano olukhona ngokulandela iziqondiso ezibekiweyo urhulumente ezama ukuthi sizifikele thina sifikelele nabantu babethu ukuze bakhule babengababusa kusasa into esingasithi khona kulabo abazama ukuhlakaza izimbabwe beyiphuma phakathi ayisiso sikhathi sakhona lesi abayekile ukuhlakaza izimbabwe phakathi bayekile ukufananisa i-MDC alliance lesanzi ayikho enye iphathi kuleli elezimbabwe elamandla okulisa izanu p f kwedlule i-MDC alliance yikho nje umnankabo walezanu p f labo bonke njengamaphathinyana lokho kunye bebhize ngalali nge-MDC ngoba bayakwazi ukuthi i-MDC yiyo yodwa iphathi engangena embusweni ibizo lezimbabwe lintshintshe lisukise abantwana bezimbabwe ngoba esikumlelayo lapha silwela abantwana bezimbabwe ukuba bakhululeke
yebo yebo studio seven linjani ntoki hayi siyadaba ngezinto elisenzela zona nambe zithi ke mphawule saphala ngendlela sayizwaleka kakwiri kakipelela ngapi kayigoce konke la abantu ababazabezona iy'ngabinto zakhona zingasebenzi suka kuphele nje ziyangapi into bezibonekani zaphetha kani sebebhizi likampeyina waye lingakampeyini ngezinto ezinkeka kathezi zeli suka lama-NGOs lithi zeyisenzo zepolitiki lingena ngapi mina bebelisinceda la abantu besiphiki sabeteni ukuhla kuphi nje ziphikile ikhulani likhona khona ngapho yibo bona babantu ukuthi libonge seliphenduleli inkulumo hawu bantana esibeni ngabantu sibonge ukuthi langenza nokuhle hhayi ukukhampeyina ngomlomo sikhulume into ezenzakalayo kathezi ziminya lathi zalungisenkayi lapha kathi sokwathini ngoba laligijima lithikuzayenziwa khona kathe selizaphinda lizositshela ngayo lo mgwaqo webulawayo hawu makhiwake lisihloniphela libadala sibika belenzeni into ekhanyayo ebantwini lingasenzeki odoti phansi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318.